sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 30 kuLwezi 2020 nguNtungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje, imingcele yelizwe ikhangelelwe ukuvulwa kusasa lanxa nje umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kulezi nsuku.
Sesivele sesikwazi ukuthi ungabotshwa abakuphi ibail, bazazibuyela baphuze bafike bathi court sivaliwe.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaphindela emthethwandaba namuhla ukuya kuzwa isinqumo sikamantshi phezu kwesicelo sakhe esokuthi akhululwe ngebail.
Ukuthi umbhobho lo ungena nawo njani elizweni akunalwazi ngoba yenakena umngani wami.
UZulu waseNtoli ePlumtree usehlalela evalweni kulandela ukubulawa kukasomabhizimusi obedumile kulumango ngombhobho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Imingcele yelizwe ikhangelelwe ukuvulwa kusasa lanxa nje umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla kulezi nsuku. Abahamba ngezimota zabo kanye labahamba ngezinyawo sebezavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni besiya kwamanye amazwe afana leBotswana leSouth Africa. Kodwa izimota ezithwala uZulu ezifana lamabhasi kazikavunyelwa. Lanxa abanye besithi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuzabangela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke ngamandla, abanye bathi kulungile ngoba uZulu ikakhulu ophila ngokuphanda kwamanye amazwe ubesethwele nzima. Umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu kulezi nsuku elizweni ngitsho lasezikolo. Lanxa uhulumende engethulanga amanani ayizolo ngomgqibelo kulabantu abedlula ikhulu 180 ababanjwe lumkhuhlane. Asebefunyenwe belawo bonke selokhu waqalayo sebengu 9822, kuthi asebepholile sebengu 8472, asebebhubhile bangu 275, njalo abalokhe begula bangu 1075. Idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaphindela emthethwandaba namuhla lapho azakuzwa khona ukuthi umantshi uyavuma na ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso kumbe uyaqhubeka evalelwe. UMafume ubotshwe ngolwesithathu ngeviki edluleyo esetheswa icala lenkohlakalo phezu kodaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ikhansili. Umantshi ubemele aphe isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume sokuthi akhululwe ngebheyili ngomgqibelo. Kodwa kusenzakalanga lokhu ngoba umantshi kasahambanga emthethwandaba. Igqwetha likaMafume umnumzana Dondirayi Batasara utshelele umsakazo ukuthi ukhangelele ukuthi uMafume akhululwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ukubotshwa kukaMafume yikumhlukuluza nje okwenziwa nguhulumende weZANU-PF.
Sesivele sesikwazi ukuthi ungabotshwa abakuphi ibail, bazazibuyela baphuze bafike bathi court sivaliwe. Nango omunye ujaji edethe uzakuzwa icala likameya weHarare uJacob Mafume ngeSaturday ngo-9 o'clock. Kodwa kasabuyanga ngitsho lokupha i-apology ukuthi hhayi phongukuzihlalela nje. Sahle sakubona ukuthi uzazihlalela ngoba bafuna ukukhawulisa, akusela rule of law. Yikudlala labantu lokuhlukumeza abantu, akusela mthetho lama-magistrate angikhona. Sokukhanya ngani ngabantu abadojwa ku-border gaze baphongukufaka kubhentshi ngoba asizange sikubone into njengaleyo. I-constitution ithi umuntu olecala ophongukuphiwa i-allegation umsulwa ezefike ekhothi esithi ngesikhiwa everybody is presumed innocent until found guilty by a competent court.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi bonke abetheswa amacala enkohlakalo bayabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla leZANU-PF kumbe ngabe MDC.
Uma uphambanisile ihambe emthetho wandaba uyethonisiswa. Ngabe kuthiwa kona iZANU-PF yatsho ukuthi yona losenecala sesesamuthi iZANU-PF azi ukutsho konke khonokho. Lapha sikhangela thina izinto zankuna zihamba ngendlela efaneleyo. Uvula idoktethi lihanise emthetho wandaba, ngabe ule cala uyangena, xa ungele cala uyakhululwa. Uma uthe waphambanisa uphambanisile umuntu wonke kahambe kabotshwe ayefika kumthetho wandaba athonisiswe. Uma ulecala ulecala. Njalo singasebenzisi amabandla ukuthi siphambanise sithi ngoba mina ngowebandlaleli sozafanele ukuthi abantu bathi mina kufanele ukuthi ngibotshwe. So ngingazi ukuthi njengoba bekhuluma kanjani ukuthi ukubona bathi ukuthi nxa unge-MDC ukhansela we-MDC ungaphambanisa ukamula umthetho afanele ngibotshwe nge-opposition. Ayisikho lokho. UngumZimbabwe umthetho khayela ukuthi umuntu ngumZimbabwe. Okwama-politics lokusikwenza uma sesisiya campaign athi ukusebenza kanti kwezombangazwe. Kodwa uma vele sunecala amaphoyisa angakakhangeli ukuthi lowo mbani bathatha umuntu wonke njengoba enjalo. Mina ngibona kwami wonke umuntu uthathwa ngendlela efana nayo.
UMnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli weinsiza South edale lephalamende njalo ulilunga leZANU-PF. UZulu waseNtoli ePlumtree usehlalela evalweni kulandela ukubulawa kukasomabhizimusi obedumile kulumango ngombhobhongo lwesine. UMnumzana Butho Zidlaphi Nkomo ubikwa edutshulwe wafa ngesinye isigebengu esaziwayo esigabeni. Unkomo uberenta isitolo somunye njalo usomabhizimusi osebenza kwele South Africa uMnumzana Forward Dube yena othi unkomo udutshulelwe esitolo sakhe.
Isigalo esenza ke mina ngingekho. Ngizwe nami ngonkosikazi uma ngimbuza athi labantu lo uMadula lo mfana obekade renta ishop yana bathi ufike laphana ethi ufuna isikweleta eshop manje kusho ukuthi bangazwani lapho. Yikho lapho kuvele khona ukubana egcina semdula. Yikho nje ngizwileyo, hhayi okuningi anginalwazi ngakho ngoba nami bengingekho, kodwa engizwileyo yikho lokho. Nami ngiphatheke kabi kakhulu njengomnikazi we-building ukuze sike sinjalo. Kumzisa ubuhlungu mpela kakhulu ngoba lo mfana odutshilweyo he was a hard worker, sebenze naye kakhulu, umuntu obe-committed kakhulu ekusebenzeni, bambisana nezakhamizi.
Ngokwazi kwakho usebanjiwe yini?
Kuthiwa ubalekile akakabanjwa. Kumanje nje asazi lapha khona noma usaqhubeka ezingela ukubulala noma umuntu osehleli endaweni ecashile. Namanje sinje nje asiphephile ngoba ngumuntu wasendaweni uyangazi kakhulu, nami ngiyamazi. Kodwa-ke ukuthi ukucabanga kanjani ukuthi enze isike sinjalo phakathi kwe-building lami, angikwazi lami ukuthi kwenze kanjani. So ukuthi umbhobho lo ungena nawo njani elizweni akunalwazi ngoba yena ke umngani wami ngibe ngimazi nje le customer la mifika laphana kusinsikhathi thenga kusinsikhathi ekweleda ama customer wonke.
Ungumuntu ovele ehlala eZimbabwe yini kumbe injiva?
Akusho ukuthi ngumuntu osebenzela ngapha naye ezweni laseSouth Africa. Ekhaya uhamba naye njengathi nje sihamba ekhaya. Sesiyabona abantwana kusho ukuthi yena usebenzela ngapha elizweni laseSouth Africa. So but besinesikhathi nyana nje since kube yi-lockdown. Kunesikhashanyana ehlele ekhaya lapha. Bekufunakala abazokuphepha bezama ukubana bephephise i-community ngoba akuphephanga ma kuyileyo ndlela.
Kule minye imbiko Dube ethi wena ulesikwelete sikaMadubula kunjalo yini?
No, it's totally lies. Akuzange kwaba njalo, ngizange kweletana naye from South Africa. Yena ubele customer njengawo wonke ama-customer ubenesika se-lockdown, bebekwazi ukweleta baphinda babhadala. Angizange ngamkweleta okuthi mhlawumbe beselandela imali yakhe according to i-statement engisibona esiphuma la kumedi. So kufanele ukuthi bayiqondise kahle le ndaba, ngikweletananga naye mina. Kufanele bayiqondise kahle. Sengani kuthiwa ubesiza laphana ezoluthi ishop yami ngoba mina ngimkweleta. Cha, angizange ngathatha yona even cent yakhe.
Igama lakhe uMsolwa ngubani kahle kahle ngoba galiphume kuhle bantwini lapha?
Igama angimazi ngokuba ngokuthiwa nguSmolo, abanye bathi ngontoba. So yilo kuphele engilaziyo, angina elinye lakhe elipheleleyo engilaziyo. Ngazi kuthiwa uSmolo okanye ngontoba. So hayi, ngiyabonga baba, ngiyabonga khuluma ingaqondiswa leyo ndaba ngoba sekubukeka sengani lo mfana wenza lezi zika ezimbi ngoba elandela isikweleti sakhe engasithathayo. Cha, ngikweletani naye, angazi vele ngikweleti imali kuye. So ngicabanga ukuthi kucabangela kwe-community, but hayi mina kunjalo.
UMnumzana Forward Dube ngusomabhizimusi osebenza kwele South Africa olesitolo ebesisetshenziswa ngusomabhizimusi odutshulwe wafa. UMnumzana Butho Zidlaphi Nkomo kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa. Kodwa ubudlova obunje bukhanya sobusiba yimvama ePlumtree. Ngompandula kulowesilisa owayehlala empandeni uMnumzana Nicholas Nleya owabulawa ndawonye lonkosikazi wakhe besemzini wabo batshiselwa endlini. Lanamhla lokhu akukabotshwa muntu. Zulu wenkayi ubikwa esithi ufuna ibandla le-MDC limanyane lele-MDC Alliance abe libandla linye eliza kwenelisa ukunqoba iZANU-PF ngo-2023. Owake wamela isigaba lesi edale lephalamende uMnumzana Pednico Pepe uthi lokhu kuphume sobala emihlanganweni ayenze lezakhamizi ngempelaviki kuward 16, uward 23 lakuward 27. I-MDCT yasise kumaviki edluleyo ukuthi isixotshe uBhebhe imethesa icala lokusebenza le-MDC Alliance. Kodwa uBhebhe uthi ukuxotshwa kwakhe akukho emthethweni. Ngokunjalo uthi ulokhe engumqoqi wenhlelo zaleli bandla. UBhebhe uthi ngaphandle kwabantu benkayi baningi abasekeli be-MDC abafuna amacele omabili amanyane.
Abantu bacacile ukuthi inhlanganiso ngabantu, hatshi abakhokheli. Njalo nxa abakhokheli besenza izinto kufanele beze kibo bakhulume labo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani. Njalo ke bakhangelele ukuthi ibandla liqhubeke lisebenzisa umthetho ukwenzela ukuthi siqhubeke siye phambili. Njalo ke bathi bona bayakukholwa ukuthi iSupreme Court judgment yayivele ikufake ngezinye indlela ukuthi iparty kufanele ukuthi ukuthi ibambane ngoba kwasokule MDC Alliance le MDCT zombili izo ezitshelwa ke iconstitution njalo la i Supreme Court judgment ukuthi hayi buyelanini ke lesebenzisa ama structure ka 2014 xa kuthwa le sebenzisa ama structure ka 2014 kuthi ukuthi lithatha ke abahambe bayakwenza i Congress yabo eGweru ngo 2019 uphinde uthathe ke abahamba bayakwenza ke i Congress yabo kobulawayo abayenza ngo 2018 bona bana bendawonye yibo okuthiwa yi Supreme Court judgment kabahambe bayekwenza ke i extraordinary congress lo osesenza okunye okudlula lokho kuthi ukuthi ngezinye indlela akasalandeli isinqumo kwe Supreme Court so abantu ke kuyacaca kibo yikho ke enguthola ukuthi ke abantu abasekhaya akade bengxusile yiyo into akade bekhuluma ngayo ende bayayizwisisa ngokugcweleyo ukuthi hayi nxa kuthiwa kakuyo congress kakuyo congress icongress ibe yiyo umlamlankunzi kungabi labanye abantu asebefuna ukuthi benze izinqumo zabo ngoba sokulungiselelwa ukuthi kuye kucongress
njengoba inkokheli ye-MDCT isithi siyakuxotsha kubandla ubona imizamo yakho yokubambanisa i-alliance le-MDCT iphumelela yini
Engingakutsho ntungamili ukuthi mina angisimi engithi kakubanjwani abathi kakubanjwani ngabantu abathi kakubanjwani ngabantu abavotayo abathi bakubanjwani ngabantu beMDC kusukusela kuma structures ebranch kuze kuyefika kwa national kodwa phakathi kwezinkokheli zikhona inkokheli ezifuna ukuba ngontando kayiphikiswa ukuthi kwenziwa intando yabo mbone ngani ke abantu baza kumela ibandla labo abantu baza khulumela ibandla labo abantu baza kethela ibandla labo ngoba phela i Supreme Court kayizange ithi yena kulabanye abantu abazathi xa sokuyiwa ku Congress bakhipha abanye ngoba phela babe bebona ukuthi bazadliwa ayizange ukutsho konoko mbone ngani ke sesifikile isikhathi sokuthi ke kesiqhayisise sibuyele kiyo i Supreme Court ikisitshela ukuthi kambe osokusenzakala yikhona okwenziwa ngezinye inkokheli ezisebandleni lokhana ukuthi kuthiwa kulabanye sebexotshiwe ebandleni hayi zinkokheli ez kulumle ezilutshwane kodwa ke nxa sikhuluma ngeCongress iCongress iyo elawulayo ukuthi lo uyaxotshwa kumbe lo akaxotshwa la nxa kuyikuthi kunenkokheli lezo ezifunayo kodwa iCongress ebuya iyo ezalawula ukuthi kona oxotshwayo mbani ongaxotshwayo mbani njalo iyo ezakhetha ukuthi ozayikhokhela mbani
umnumzana Bednego Pepe wake waba ngumeli wenkayi South edale leParliamente Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu lesikhukhula endaweni eziningi zelizwe kuliviki. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi umdlali wenguqu wakwele Senegal owake wadla ubhedu ngitsho la ku-English Premier Soccer League uPapa Boba Diop kasekho. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani linjani kustudio 7 wasakazi lonke nabalaleli uBernard Khumalo obuye enkayi osikhobokhobo laphana ngokuhlala ngisejozi laphana edowntown ngilosizi mansizwa ngokushona kwabafowethu ababulawayo umkhuhlane wecorona nengane zesikolo nababalisi nabongikazi nabo bonke abanye engibabalisi embaqede alubana siyamamelana silalelana angabe kodwa ukufa kuba kuncane kithi ngoba khumbula ngange ngalethu umbono ukuthi ngithi mina nga izikolo zike zimo kuvulwa kuze kube umnyako ozayo manje ma umuntu makhaza abantu basuka bakuthathe ukuthi ilizwe likampondo ayitshintshwa ngeke lubaphilise but kwesinye isikhathi masibuyelela into ezake zakhulunywa emuva uyathola ziyenzakala kanti vele umuntu osuthayo ngakutshelani ngoba velene suthi libobuza kitokhwa ibhethu thina esilambayo ithe saziyo udubu ukuthi lunjani esinembono engasiza abantu ngobuhlupho silwazi kambe singabulala ingane zethu ngokuzibisela esikolo ngangalile mina ngathi abantwana ngaba babiselwa manje hayi akusenani ke ngishiya umyalezo ke kwezokulima ngithi mina hayi sagcizelela ngithi kini lonke balimi malingesaba ukudayisa inkomo zenu mawule 7 idobheke odwa usale ne 6 uyedingela ezinye umuthi ukuthengele inhlanyelo ngoba sizwile ukuthi iyadula lonyaka kodwa izulu bathi lihle inhlanyelo iqhakathekile ngoba ungesabisi ukudayisa yodwa ukuthi uyodinga inhlanyelo yokuthi ulime uzaqeda zonke lezi sizama ukuthi uthenge ukudla.
Salibonani, salibonani, salibonani lonke balaleli baka Studio 7. Siyabonga bonke abasiphathele inhlelo ezinhle kangaka abasakazela indaba ezinhle ngeZimbabwe. Silibingelela kakhulu lonke kumagumba manomhlaba ukuthi lingakhohlwa bantwana bakaNkulunkulu njengoba sesingaphansi kwemkhuhlane yabo corona. Lingalibali ukusanitizer, lingalibali ukufaka amamask. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7, siyalibingelela ngenjabulo lonke ngoqela abathi Chris Gande, Praxedis Jeremiah, Tontungamili Nkomo nabanye bonke engabaqambanga. Umandla lo okhulumayo ku-Ward 8 eNgwanati eNkayi North. Sizwe ukuthi izikolo zivuliwe, abantwana bahamba esikolo. Babuya besitshela ukuthi kufuneka ama-R5 emaski, kufuneka ama-R10 ukuthi kuyethathwa amabhuku eNkayi. Asikwazi ukuthi amabhuku lawo ngawani, kumbe ngama-textbook asikwazi, ngoba amabhuku okufunda, ama-writing books siyazithengela ebantwaneni. Njalo i-R5 yemaski, lapho ogxile khona umbono wami ku-R5 yemaski, uqondile yini kumbe isemaski ukuthi ngithengiswe imaski yisikolo e-R5? Mina ngiseZimbabwe, asisebenzi, sisemakhaya. EZimbabwe i-currency ethe sela izimdola ibhondi, kodwa basitshela ngamarandi. Siyakucela ukuthi liwuhlaziye ngakho, ikakhulu umntu uNkamili Nkomo angamfonele ekhulume lami. Ngiyefika ivini esikolo kukhulunywe ukubhoda umhlaba wonke uhamba abantu bebuzwe.
Into zezano ayisizo zinto kahle, ukwenza kwakhona kuhambi ngendlela yakhona. Phela loko into yakhona inhle ayibukeki, kube ngama-election akhona ngokutshontshelwa lapha. Kuphela abafuni kufunda omalaki laba bangenzani, anti bayakhuma kube commenta nje, bekomenti into engalamsebenzi. Labo gawule babo bakhuluma into engayisiyo. Lo bamuntu ebulewe kuthiwa akufanga muntu. E-America kababulalanga muntu, lo babekhuluma kulokuphophothisana kodwa kakubulalwanga muntu. Njengala akula muntu ochayiweyo, akula muntu ochayo ngamasoja, akula muntu ochayo ngamapolisi njengakhonokho esikwenza lapha. Izano ha shame, hlalani linjalo ngokuzano benu. Alisoze livela thuthukilizwe ngoba lalingela plani vele lithathilizwe. Lisiya empini, abantu ababevele besiya empini yibana ababele plani lelizwe. Lina elibusa kade salila plani lelizwe, liphongubusa nje kuphela. I-corruption wophu khona ngale komnangagwa.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ababona ngezomkhathi kwele Australia bathi ukuqala kwesikhathi sehlobo kuzaletha izulu lesikhukhula kulelo lizwe. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ikhuthaza abantu ukuthi basebenzise imizimba ngendlela ezifana lokugijima lokuhamba ukuze balondoloze impilakahle yabo. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 ngosibandlela, umnumzana Joe Biden usekhethe abesifazana kuphela abayisikhombisa ukuthi bakhokhele ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende wakhe. Le yinto ethakazelelwe kakhulu ngabasekeli bakaBiden abagoqela umnumzana Dan Moyo.
UBiden ngokwakhe uye watsho ngaphambilini ukuthi ufuna i-team ezokwethula iqiniso ngesikhathi sonke, ukungela cover-up lokuzama ukufihla izinto, ngoba kholelwa kakhulu ukuthi abantu be-America kumele bathole iqiniso lonke ngokwenzakalayo e-White House lokwenzakalayo kuhulumende. And le team yala amakhosikazi ayisikhombisa yi-team yabantu abale-experience kakhulu ekusebenzeni lo hulumende kuyo i-communications department. Sibabone abanye bakhona basebenze kakhulu laye, umnumzana uBiden ngesikhathi sakhe esasekuhulumende engu-vice president ka-president Barack Obama. Ngabantu abajwayeleyo, ngabantu abathembayo nendabathembekeleyo kuye ukubana bazowenza umsebenzi wabo ngendlela enqotho, okuzoba ngumehluko omkhulu kakhulu kule administration kaTrump, lapho athi sibona khona abedepartment yona le communications besupportana lezinto zikaTrump, even ezinye zakhona kungamanga aluhlaza abekhulunywe nguTrump bezama ukuthi bamvikele.
Laba abanye asebakhethile wabafaka ezikhundleni ezitshiyeneyo ubabona njani?
Ama-appointments kaBiden lo Kamala Harris ngama-appointments amahle kakhulu angatshengisi ubandlululo, ngokubana washo vele uBiden even ngesikhathi besayenza ama-primary washo ukuthi angawina yena u-vice president wakhe uzoba umuntu wesifazane. Washo futhi wathi engawina yena uzofaka i-cabinet i-representa i-America yonke, hayi nje abanye ichiya abanye ngaphandle. So sibonile ukuthi i-cabinet yakhe aseyifa ile sofa lihlangene abantu besilisa labantu besifazane, abantu abamnyama labamhlophe kunye lama-Hispanic, even lama-immigrant, ngoba sibonile usecretary we-Homeland Security eyiyona vele ekhangelana le-immigration, le mithetho eziphepheli lento ezifana lalezo, ufake umuntu oyi-immigrant ozalwe e-Cuba njalo engumuntu oyi-Hispanic i-Latino. I think lokhu kutshengisa kakhulu ebantwini besilatina abalapha e-America ukubana i-America lelayo ngeyabo ende labo ama-voices abo azozwakala njengawabanye kuhulumende.
Umnumzana Dan Moyo ngumsekeli kamnumzana Joe Biden, yena ozaqala ukuba ngumongameli weMelika mhlaka 20 ngosibandlela.
Yebulawayo asawotsa. The judge's decision is final, and not the hypocritical operations by the police whose lockdown with double standards modus operandi is shameful. Phela ukuqala kokuhlakanipha yikumesaba uJehova, kodwa ukuqala kobuphukuphuku yikubuka amapolisa esenza idoti. Selective justice is an unwarranted act of constitutional witchcraft by the dark forces that seek to impose and practice artistic ground on Matabeleland, a thing that we cannot allow ever again. Pouncing a lockdown hypocrisy, the curfew propaganda that tightens Matabeleland festivities and relaxes those of the other regions. Pouncing a police lockdown double standards, Bulawayo as awards deserves to be respected, even at their lowest. Ngoba 30 for 30 is no longer the rule of the game, but 30 at 30 is a measure of a country on a highway to true democracy.
Imbonge enkulu uDesire Moyo kusayita esola kakhulu amapolisa ngokuchitha umbuthano weBulawayo as awards ngempela sonto. Sikhangele ebezihamba phambili, imingcele yelizwe izavulwa kusasa lancane namhlanje womkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla kulezi nsuku. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaphindela enkantolo namuhla lapho azakuzwa khona ukuthi umantshi uyavuma na ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso kumbe uyaqhubeka evalelwe. Uzulu waseNtoli ePlumtree usehlalela evalweni kulandela ukubulawa ngombhobho kukasomabhizimusi obedumile kulumango. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisa.